sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 8 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka kansela we extension
Obe ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo eyisiphathamandla seMDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Gaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli izolo kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani labantu asebedliwe yilumkhuhlane laya kumakhulu amabili aletshumi 210. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ababili laba ngabakobulawayo. Ababanjela umkhuhlane izolo njalo bangamakhulu phose amabili 182 okukhubhule inani lasebetholakale belesifo lesi selokhu saqhamukayo laya kunkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7298. Inani lasebephephile lalo likhwele ngabantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lambili 82 laya ku-5455. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha lamatshumi amathathu lantathu 1633. Ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo elilunga leMDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Gaseko. Umushayi obelilunga leNational Standing Committee yalelibandla ubhubhe izolo ntambama. Umushayi ubikwa eke waqaleka ngeviki edluleyo. Kumbiko eliwethule enkundleni yeTwitter, ibandla leMDC Alliance lithe lidanile kakhulu ngokutshona kwakhe njalo lithe lilahlekelwe liqhawe ebelisebenza nzima. Sixoxe lomeli weSouthton edale leparlamente laye olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Mnumzana sonke sikhathele ngoba kusethusile kakhulu ukuthi kanti kuhamba njani. Ngumuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka kansela we extension uMasunda. Basebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo, umuntu ongelankhani, kungenani ukuthi waye national member kodwa wayezehlisa esenza ukuthi umsebenzi uhambe kahle. So yikulahlekelwa okukhulu kakhulu.
Lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini, ubegula, kuhambe njani?
Okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile wase sokukhanya ukuthi ama-doctors bathi kule cancer njalo wasetshona kodwa ke ha kungaba ngumkhuhlane bani ngaze ibe yi-cancer i-cancer enjani leyo iphonga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka engazange atshengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi umuntu ozihambelayo nje
umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani ube sebenza njani labantu njengelunga ledale lephalamende njalo belisebenza njani la ekubandla
umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu ngumuntu akadengela ndaba lomuntu nxa likhuluma ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle engumuntu ohlala ezihlekela nje nxa efaka ama-contributions akhe kuphalamenti ngumuntu wayekhuluma into elengqondo ngazomkhangele ezikhulumela so umuntu owaye right kakhulu ukuthi siyeza ubuhlungu mnumzana ukuthi kanti kuyini sibili sibili umuntu njengomshaya ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusizwe ubuhlungu obukhulu kakhulu
umnumzana Peter Moyo ungumeli we Southerton edale lephalamende njalo ulilunga le MDC Alliance sixoxelaye eseharare Iqula likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla lilanda ukuze khulumisana labamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni lokuthi kungalungisiswa njani umsakazo we-SABC ubika ukuba amalunga equla leli agoqela iziphathamandla zebandla elibusayo ele-ANC umnumzana Tony Yengeni umnumzana Ace Mahashule lonkosazana Lindiwe Zulu yena owaphatheka kunkulumo ezathela uhulumende wenkazato phakathi weZANU-PF le-MDC ngo-2009 iqula leli lizakhulumisana leZANU-PF lamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso zikaZulu ngodaba lokwephulwa kwamalungelo okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lezinye inkinga ezigoqela ukubhidlika komnotho ngenjongo yokudinga isisombululo kepha uhulumende kaMnangagwa uqina ngokuthi akulahlupho eZimbabwe
Yebo, mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe Three Connection lapho esixoxa khona ngegciwane le-COVID-19 eselibambe abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwezikolo zona ezivulwa ngeviki ezayo mhlaka 14 Mpandula. Mthokazi omuhle ungakhuthwa yilolu hlelo yilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usechotoze ukubulawa kwesotsha eChivu ngomgqibelo ngabasolwa ababili abadutshulwe ngamapholisa lamasotsha labo bafa ngesonto. Ababili laba babikwa betholakale belemibhobho egoqela emibili ababeyithathele amasotsha lawa ngemva kokuwahlasela. Embikweni awethu leizolo umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avumele ukuhlaselwa kwabezomvikela. Wengeze wathi abenza ubudlwangudlwangu obunje bazajeziswa kabuhlungu. Isocha elafayo ngumnumzana Lawrence Mupanganyama njalo elalimalayo elilokelela liswe esibhedlela ngumnumzana Peter Shirevo. Amabizo abasolwa wona akakaziwa. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Vekezela Maduma fuzwa yo
umbiko ka mongameli uyasethusa kakhulu yebo naye wenzakele konke lokho kwenzakeleyo kodwa ukuthi umongameli aphume esesethusela abantu kangaka esesenza enika amasotsha amandla ukuthi umuntu ongani uyabasondelela ongathi uyathini dubula libulale. I think ikuzanika ipresidence erongo kakhulu emasotsheni ethu. Sebezaba lamandla ongamelanga babelawo and bazayihluleka ukuba controller. Akulunganga simile khona lokho ukuthi ilizwe siliphathe ngendlela enje sikhulula amasotsha ethu ukuthi anytime nje ngacabanga kabadubule and badubulele ukubulala bangadubula ukuthi ngibe kuthwana. So I think umbiko kaMongameli mina ngibona ngani kawuhlali kuhle njengoba ilizwe lingani izinto zima zonzo zinje kuthi ngawubhula bhulile umlilo wawubamba ngendlela engcono kulaleli ngoba amazwi afanayo futhi akhulunywe ngu-Opa Mtshinguri uminister we-defense so kunika amasotha amandla ayesabekayo ukuthi benze izinto ngendlela abacabanga ngayo nje
njengomuntu olwela amalungelo oluntu ubone ngani bese bephelelwe yini abakade bebadinga kumbe bekuleyinye yinye indlela yokubabopha bengabulawa
ngazo zonke indlela ezivumayo bekungaba kuhle kakhulu ukuthi nga whether izigangi lezi zibanjwe ziphila nxa sibala abantu laba bebephethe ama AK angu-2 akade le 30 rounds zenhlamvu belandwa ngamasotsha amaningi lamapholisa amaningi bebezadubula beze befike kustage sokuthi bazaphelelwa zenhlamvu nxa ukuthi bebesesabile bese bebagombolozela nje bebabambe ngezandla bebathathe bephila baye umedale indaba yabo bayikhulume baphendule sizwisise khathesi ungakhala sesisele sile gephu yokuthi kungamthwa ama-serial number embhobho ekhithiweyo ebanjwe abantu laba sebedutshiliwe la ma-serial number embhobho okuthiwa yathathwa echivu akusahambelani so kuzasishiya kusile mbuzo ukuthi pho eminye leyi inga laba abantu laba bazathini njengoba sebefile bebevele bejongeni bekuyini okubenza ukuthi beze be-athakhana la masotsha bethatha izikhali so impendulo zonke lezi zasekho abantu labo kumele bebanjwe ngezandla beyithonisa emthethwandaba indaba yabizwakala ukuthi bevele besuka ngaphi besenzani besithi bayenzani amanye ama-critics atsho ukuthi indlela abantu laba abalimele ngayo abatshawe ngayo kukhomba ukuthi ingxenye bafe sebebanjiwe asiselaqiniso lakho anti yabona konke khona lokhu so ngaba babambe bephila ngabayenza into zabalula
umnumzana Vekezela Maduma fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende wakuleli ukuthi akhulumisane lowe-South Africa kuvulwe imincele ukuze abaphila ngokuthengisa benelise ukuyawoda abakuthengisayo kwele South Africa. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni uthi ukuvalwa kwemincele ngenxa ye-COVID-19 kufake abaphila ngokuthengisa esimeni esibi. Uthi abanye babo sebaze badla le mali yamabhizimusi.
Sithi uhulumende weZimbabwe sokungathawa engavula umngcele sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry kumbe ugatsha olubona ngomnyango wezangaphakathi yabathi i-Home Affairs ne-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele ivulwe ebonisana ndawonye lo hulumende eMzantsi Afrika khonapha ukuthi kube nemizamo yokuthi abantu abathengisayo bathole ithuba lokuthi bayithenga impahla kuvulwe izitolo ezilungisayo elungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke njalo futhi kube phiwe imibhonga phetshana ukuthi bechaphe umngcele bayethenga baphenduke futhi kanjalo belandela iziqhumo zezibekiweyo inhlanganiso ezimpila kahle umnyaka umhlabeni ongejikelele iWorld Health Organization kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango wezangaphakathi kuleli laseMzantsi Afrika ukuthi abantu abachaphe umngcele bakhangele ukuthi bayalandela iziqhumo ezibekiwe zibangamibhemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjezele ngamasotsha akwele Mzantsi Afrika bekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho kodwa kungcono baqhume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemilomo yabo besithi bona kungcono baqhume begula benjalo but ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla balimale kakhulukazi futhi baphinde kwengeze amathuba omkhuhlane lo memetheke ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balayo kumbe balawo.
Ngesikhathi uhulumende egethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo bakhona yini abangamalunga eno asebevulile?
Ye abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha abathengisela khona abanye kwathiwa basuke bayithengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sokuvala bathengisela khona ngokunjalo ke abanye balokhu bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo sike sizwa kumaviki aphelileyo ukuthi kwavulwa indawo I think ngicabanga ukuthi ezimbili kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngakuyaphanga sa bashishe bavule lezo ndawo abantu basebenze yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje ebunje.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngohlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngesicelo salinhlanganiso. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi osanda kususwa esikhundleni sikameya weHarare umnumzana Herbert Gomba labanye abahlanu ekade bengamakansila asuswe labo sebekweze amaphepha enkantolo bephikisa ukuxotshiswa kwabo ezikhundleni lezi libandla le-MDCT. Ugomba labanye bakhe ngabebandla le-MDCT DC Alliance. Inkundla yesayithi yona ithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwezakhamizi zeinsiza lenkokheli yakuleyo ndawo phezu kokuvunyelwa kwamaChina ukugebha igolide kumfula uyinsiza lo umzingwane. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi betudio 7 lonke khona ngapha ngasemelika? Hayi thina siyasaphila sikuncenga enkosini. Hayi siyezwa sizi kuthiwa izikolo sezivuze zivule. Ye izikolo zona zivuze zivule ngoba abantwana bona lapha ekhaya sebesenza into ezingabafanelanga bayabonakala engqondweni abanye ngabazithwalayo akusaqondakali sibili kodwa ke singazi lapho into esesabayo i-COVID-19 ukuthi bazayitreat-a njani ezikolo la. Kuzima lonyaka nendlala ezifuyo ziyaphela sazi besithembele ukuthi uNkulunkulu mangaphangisa linetha izulu lakhe kwengcebe kungaphepha okunye kube nganena sizoyala standards enkosini ngoba yiyo yazi. Hayi ngibulise ke bonke abangaziyo ku-8 ngithi livuka njani liziphathe abantu bakithi ikoroni yabulala singayiyisi.
Bingelele njalo ngiyalivukisa kumsakazi lonke. Ngithi inkosi mayibe lani. Sincenge nini kuNkulunkulu sizikane la umphuhlano lalo weCorona. Bingelele izihlobo onke labangane abasezindaweni ezithiyeneyo. Bingelele ugogo uMandlela osenyathi. Bingelele lo Elise. Bingelele lo Melane Ncube ohlala kuVillage Folder. Kanye lomntana wakhe uDile.
Njani noma Studio 7 siyabonga inhlelo zenezizenzayo. Mina umbuzo wami yilo engilawo. Kanti bona i-government yeZimbabwe ama-service avanti yodwa abantu abakhona elizweni ngoba khona yabo abakhangelwayo kuphela.
Hey, kubuhlungu kakhulu ngezigrawundi engayikhunywa kanjalo. Yo mama uthi kumbuza agcwalise ephalamende kumbuza agcwalisa ngapha. Babuye ezogcwalisa ebantwini, babuye ezogcwalisa ebantwini. Kathi zikaneqalisa khona kwantu wahamba ethumela isport asihamba sikhuluma sithi curfew wakhipha amasotsha wonke ezokulala abantu. Namhla sezakho yagcwalisa khona ephalamende abegcwalisa ubani. Bahambe ngezindawo ngezindawo nje ngokubekwa kwakhe amasotsha la ahamba ayabeka. Na nguye ukhomanda wangukhona omkhulu wakhona naye kabuye kabuye yena ezogcwalisa abantu ekhane nabantu. Ukukhuluma ukuthi nika nabantu nomathambo la agebhayo. Uyabusa amazwi umuntu wakho ukuthi udlala ngabantu lokhu. Babuye ihambe ngezindawo ngezindawo. Kambe ezefika nalabo engikhulumela khona kubonale kutawile emgodi. Abantu bagqitshile emgodi. Bedutshela begqitshela phakathi emgodi ekutawule kosikene. Ake hambe zonke izindawo zonke lezi kungapheleli ukuthi iphalamente kumbe ngayicolisa. Yabe icolisani iphalamente ezini kunoku.
Injani balaleli. Studio 7, mhlaba wonke eZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, all over the world. Kunento engihlupha kakhulu la. Uyabona umbuso kamnangakho, indlela oyenza khona, ayisikho. Kathesi indaba le eyabelungu, bekufanele ukuthi abelungu mabebuya. Babuye bezophiwa umhlaba, benikwe umhlaba mhlawumbe nabantu bendawo zonalezo. Njengathi siyimathibeleni, into kufanele sibele egunya lokuphakala umhlaba. Sibona ukuthi bayasincedisa laphana kungancediswa ngabo. Ngoba kulamanye amapulazi ozathola ukuthi uZulu ufuna ukuthi amapulazi lawo inkomo zabo zife lawo, imfuyo zithole amadleke. So kuba ukuthatha umhlaba nje wabuwabo unika lona lalona lalona, ayiphawa ngamandla olawo upresident. Ukumbuza mkuva lawo amehlo kumbe istrategy esinye nje abuya naso from nowhere. Lokho ayisikho. Thina umhlabathi lona ngowethu, ngowabantwana, ngowabazali, ngowezizukulwane ezizayo. So akufananga nje siwu abuse. La madoda ngendlela ababusa ngakhona umntanka kwagwali khulu yakhe. Yeah, it's not good. Kodwa kule ndaba esasalele emuva yegugula wonke. Okufanele ilungiswe. Especially kithi emaphisa kubokhezi le. Echelanyemba abantu balimali. Bakulawa kabuhlungu. Umbuso lowu. But bengakhohlwa la abadala ukuthi sibayakhula and i-generation ngokubuza kwa emuva. Ma izinto zingalungiswa kuzaba luhlupho ngokuya kwesikhathi. Lo Jenny futhwa nguJenny, Jenny, Jenny wakhona lo Jenny Williams. Lo mlungu lo oseBulawayo lo oxhamanda isindeni. Engaboyenza le nto yakhe yokufuna ukugebha amangcwabi. Kami abayekele ukuhamba phambili ezintweni ezizabahlupha kusasa. Asokwabo wayevele ngaphi uma kuthi ulwela amalungelo abantu wayevele ngaphi. Mordecai lokhu omthelanyemba case.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELSaudi Arabia seligwebe abantu abayisishiyangalombili ababikwa babulala intatheli zindaba umnumzana Jamal Khashoggi ngo-2018. Abantu laba bazaphika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa kusiya kwengamachumi amabili. Inkantolo yakwaLepilitane izolo yale ukwamukela isicelo sikaMnumzana Julian Assange esokuthi kudluliselwe phambili ukuhluzwa kwesicelo seMelika, yona ethi kumele abotshwe ahanjiswe kulelo lizwe ukuyabhekana lamacala aweteswayo awukuveza lokuchaya imfihlo kahulumende ngaphandle komthetho. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuya kusiba kubi ukufuthelana phakathi kwabasekeli bakamongameli Donald Trump labasekeli bomkhankaso weBlack Lives Matter, wona ochothoza ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Lokhu kwenzakala kakhulu nxa elinye icele lithe laba lombuthano kungaba yimihlangano yokukhankasela uTrump kumbe ukutshengisela kwabeBlack Lives Matter. Ngeviki edluleyo kube lodlakela olubi edolobheni leKenosha eWisconsin kulandela ukudutshulwa konsundu uMnumzana Jacob Blake yena olokhela liswe esibhedlela. Ngomgqibelo eTexas lakho kulomsekeli kamongameli Trump onqindanelo weBlack Lives Matter kwacina kungenela amapholisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe ebesikhona kusenzakala lokhu uMnumzana Gary Twala Jackson.
Sibonile abantu bezondile kakhulu bafuthelana. Bekuyindlela abasekeli bakamnumzana uDonald Trump abenza ngayo. Kuhle ukuthi singabantu sivumelane ukuthi singavumelani. Let us agree to disagree. Angisho nxa singaboni ngeso linye kakusho ukuthi sesiyizitha. Ngakho laba abalandela uTrump bebeqondane labanye abathi hayi umnumzana uTrump thina kasivumelani le ndlela ayenza ngayo kumbe indlela acabanga ngayo. Kodwa lokho abazange bakuvuma, babona kungcono ukuthi kugoqa inqindi bese kutshova isibhakera okuyinto engalunganga. Njengoba sibonile laphana imfanekiso yompikitsha ekade khona, akuzange kwangijabulisa mina, kutho ukuthi bafuna ukufithizela abantu to impose their understanding kumbe indlela abafila ngayo kwabanye abantu okuyinto engalunganga. Ingaphi manje democracy khona lapho?
Lo elalimlwela owayebotshiwe oweBlack Lives Matter wagcina ngani?
Okwenzakalayo ngemva kokubotshwa komnumzane weBlack Lives Matter, sasikhona njengoba lasibona, akuzange kwasiphatha kahle, njalo sakhuluma phambi kwabo, sawabuza lawo amapholisa njengoba labona ukuthi kule ngxabangxoze ekhona, kule ngxabano ekhona lapha abantu bayalwa, wena ufike ubona abantu besilwa, njengomphathi mthetho ubusuthatha umuntu oyedwa ubusumethesa icala lokuthi ngiyoqala umsindo. Sawala lokho sathi bakwenza kanjani ngoba bebengekho, indaba bengalaleli ukuthi kwenze njani, kuqale njani. Ngakho kwaqhubeka sabatshela ukuthi silabo ubufakazi bokuthi lo mnumzana akasuye oqala ukujika inqindi noma sebembophile. Kodwa ngemva kwesikhatshana baya bamkhulula lwana umnumzana engumlandeli kaTrump. Sabona sebembiza sekhuluma ngoba sathi ukuthi kabizwe nxa kubotshwa lo laye kabotshe, kodwa bambiza akazange afakwe izankosi. Sabona bembizela eceleni bakhuluma laye ngokuhlonipha, inhlonipho engazange yanikezwa lo omunye abamfaka izankosi. Kodwa hayi, sajabula simbona sekhululwa ngoba sasikhathazekile ngendlela aphathwa ngayo, kodwa hayi, wakhululwa.
UMnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Obe ngumeli wekuwatsa na etale le parlamente njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance uNkosikazi Miriam Moshai Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wakwele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.